balahlekile labo sebephambukile ke endleleni yokuhanjwa ngayo indlela yomthetho, indlela yesisekelo sombuso singathi i-constitution ngesikhiwa, eyiyo kumele ke iguide ukuthi umuntu umele abo sesikhathi esinganani. Siyakwazi ukuthi umnumzana uMnangagwa uvele ubusa nje ngokuqilibezela, kazanga anqobe okumgceke ekhethweni lwadlulwayo. Ukuthi ebesengezelela kuqili lobo ngokuzingezelela iminyaka edlula le yamele ayibuse, aso sikuvume thi.
Lizayenzani ngakho ngoba kubalakho ukuthi bathi hayi bona balo majority ethave ephalamende bakwenze sibili kuphumelele, liza kuvimba njani?
Sesiqalisile ukufaka inhlelo zokuvimba-ke ukuzingezela iminyaka kukamnumzana uMnangagwa. Mbona uboni loo ntanga beqalisa ukungena-ke befola ezitaradeni koBulawayo, sizangezelela-ke. Uzabona amalanga alandelayo abantu bazaqalisa ukukhuluma lokutshengisela-ke, silungiselela-ke ukuphikisa indaba yokuthi ubaba uMnangagwa azingezele umbuso okungekho emthethweni. Njalo angisho uyakwazi ukuthi ngomthetho enxa engaphumelela khona ngale phalamenti lapho abadla khona-ke izankemfu zabo ungasela mthetho, bengabuya ngapha kuZulu through referendum, sizabatshengisa-ke iposition yamaZimbabwe.
Kukhanya ngazali bafuna ukuthi kube lokuminye umthetho ozamisa ukuthi ungabe le referendum, kambe bangakwenza konokho ngokubona kwakho?
Akufuzanga bakwenze lokho, kodwa thina soze simelele umthetho njengokukhuluma esikwenzileyo ukuthi sesiqalisile-ke inhlelo zokutshengisela ulizwe lonke jikelele lokukhankasa okuqinileyo ukuthi kubonakale ukuthi into efuna ukwenziwa ngoba uMnangagwa asiyifuni njalo ayivunyelwa lapha eZimbabwe.
Ye, nxa sisikhangela sijula siyaphambili siyabona ukuthi kungani kulabanye abaku-CCC kucele elikhokhelwa umnumzana uWashman Ncube abathi bangani bayakusekela lokho, kodwa kulabanye njalo futhi kucelelelo bathi lapho ungazani-ke abahambelani lakho. Lina liyakuphikisa siyakwazi, kodwa nxa kungani kuyaxokozela kumabandla aphikisayo kusizokuhlupha khonokho?
Akula kuxokozela okukhona kuZulu waseZimbabwe. Laba bangale bakhona ngale ngikhulumile ngezankefu abazidlayo, asitane lazo lezo. Nasikhuluma ngoZulu ujikelele waseZimbabwe, njalo othi yena kafuni okwenziwa nguMnangagwa kuphela atshengisele ngosuku ephalamenti ajoyine-ke uZulu ukhankasele ukuthi simise uMnangagwa engazingezeleli iminyaka okungekho emthethweni.